sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazo omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 19 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kungcwatshwa unkosikazi Dokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube yikulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthi kuthiwa umnumzana Emerson Mnangagwa nanqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kate Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Dokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayeliqhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi eyenziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character, a devotee Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube yikulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF la kuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu nxa ngikhuluma kade esinde ngisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senesi esikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ekhobhakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho. Ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo konke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Belisela khona ukuthi kakhulu ikota omama lawo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhonaku engikutshoyo ukuthi kusekelo sombuso uMathuthu lapho babe khona, balisela kakhulu ukuthi omama babe khona kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiyo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi eMathebeleland North.
Sibone besemngcwabo umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili umama uhlonitshiwe sibili kakhulu, babuyile abantu ngobuningi babo. Umsebenzi wabamuhle, lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi nyamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa labemuli. Leqiniso sonke umuntu ukhanyesile bona sikuthi mama uhlonitshiwe, ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obese saba uNkulunkulu bekhonza umama wengumsabatha kodwa lanxa ukuthi singapha emsebenzini we omhlangano kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yikho khona ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni likamama elokulwisela ukuthi kulungiselwe abani abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama Matutu abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayithiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizwe lelakithi lelele.
Lo umnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseJolojo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kudaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu eliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki ephelileyo. Umanyana weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla leMDC T. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo. Lo baba uChuma.
Ngiyabonga Chief ngokuthinqusa.
Ye baba Chuma, siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba ngibe.
Yes,
ngiyabonga ngokukhumala unjani mama?
Ikona mina yothu njani bani?
Hayi.
Yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Silesijake udaba lwethu. Baba Chuma, liyayithula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi khona kwafakwa ngawo umthetho wangibona ubana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bezanu-PF labameli be-MDC Alliance labanye ubana bebonisane ubana into meyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ekuhleliwe bona ungahlala phansi sogcina leyo ndaba ngakuke lathi ke ebandleni kuthiuthina amaqeda ethu ayenza kulokhu owakuphawuliwe ubana kumele kuyenzakale.
Cela ubambe khonapho baba Juma. Makhumalo, lani likwenzile izolo lokho, so ungathi ke lina lifake njani khonokho?
Hayi, lathi ibandla le-MDC Alliance elikhokhela ngubaba u-Advocate Jamisa amaphepha amaqeda ethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abekhona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma, libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu, ngoba abantu babona ngazani lakhona okwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Kina into esikhangeleyo yodwa njengoba sasithilo asikanti esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli, usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngisitsho mina ngisithi kona nxa ushiye umthethwandaba ungenabufakazi obujwayeleyo, umuntu uyaphuma afike embulele umuntu, kodwa ngenxa yokuthi akulanto ephoyinta ukuthi hayi umbulele uyaphuma nje into azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo, usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show. Ungavele uqale ukwenza ofanika show, umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyo ukuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela, isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hhayi izathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa ngongibone kuthiwa, kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye, siye kuyo Makhumalo, kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangele ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho straight ukhetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-V11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anaza ama-results i-5 days lezi singedlule sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezi zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bale software ethi vele nxa ungavela ubrantshe i-CAD osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazi nombolo asisazizwisisi
siyakuza kakhuluma khumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babajuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana kona kuko konke ukuzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa ilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwa noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe. Ngiyabonga.
Ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho mama
masibili nxawe ukuzaphuma impumelo ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlifana kwezintshontshelana sibulale isaza yabantu
abethu. Ye siyabonga kakhulu ke ndithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla lezanu PF lo mama-ke uthabitha khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bezanu PF zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and skepticism. And whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Kulokhu esisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lomehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane ubexoxa lo Mavela Simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Oh, Sengana masiwa
we senziwe mandla
Ngela baba mkhulu
Sithina
masibabelo bola
usenziwe mandla
Kangelo kokobe
Singalithola njani izolo muhle uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke Lamhla ke sixoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini Nginenhlanhla ngoba ngilomnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhile line khona ngale ke kweLebotswana lezi ke zingcwethiza amasiko esintu Baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyali yamukela kana
Siyabonga kakhulu siyabingelela
Dube Dube siyabingelela abalaleli
Yes qhasa ngama Dube umazakhela kuyini
Umazakhela ngokulwazi lwami umama lwana oyakwansi ukuthi omunye angayendi abesekhaya abe lo muzi wakhe nje lapha eceleni abe lokho ezala kuphela abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isithe sokuthi ahamba ekhatshana yenda oba bebelokhu bebuya khona esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula nsiza kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzanqondisa utshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanta umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahlafuna ukuba ngubaba womuzi acine zihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungubaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lo kuyana tamatiye besiyaphekela uthi uphekelwa kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontroller ebefuna ukuthi abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khonoko umadube uthi kulo mama onjalo
omama banjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana abazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo kwabo 50-50 silabane wethu abehlule ukuthi emzini wakhe abe le 50-50 aqine sehlukana lo mama kumbe ubaba behambe emtshiya engamtshiya umama asalaze ngumazakhele ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguyokusteering yokhontrola yonke into akulaba bomtshela okokwenza njalo noma ebatshintshe uyakhipha omunye ekuseni omunye akuyentambama omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zaludo
akusiko kundinda khonoko ke thisa
ye ngoba abaningi makhona phela Dube kumele kunanzelele labo mazakhela kabafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe abafuni ukuhlunyezwa yindoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bakakhangela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezozingenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala lelithi mazakhela alisonihlamba yini madoda
hayi ibala lelithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwami asonihlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi la manye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singavala kolombo ke jisa wena ngubona kwakho asondihlamba
hayi asondihlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho ke akumelanga ukuthi abantu bacanta ihlamba sonihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokho akufisayo yena ngokwakhe ukuze ke empilweni yakhe ahlale ngothokozile i-happiness yeqathekile empilweni
ciba khonapho ke Matupe
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhuti uChisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunda okuningi from i-studio 7 qalisa kuhlelo lwenhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga Chisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile liline uMadube lezi-ke zincwadi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps Dube
lilayoyes
ke sizwe ke uMike Hobe uhlelo lwabatsha
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Namhlanje sibe lenhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalana esakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithathe ikhefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe siza ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Mamkhize unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi ngiphilile, siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu, kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, angitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa bengiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana ngaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track okusho ukuthi uhambo lami belizongilola lizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozoba ngcono kusasa nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidingana namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibusiness lami ngilenze lithuthuke ngilenze lisimame libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibusiness lami amacebo engizowathola lana ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibusiness lami. Bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile. Bengingakazi ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe.
Yes, kwi cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. But kade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlamba lokuxoxa la izana naseZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lo Mandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi infrastructure lokho abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implement hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani wena you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Ngani sithi kanjalo?
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa they're giving us the tools policies. Awusitele
ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, we were in the business and entrepreneur track. And what we did from week 1 was to break down our businesses. So they said to us, sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le ibusiness yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena uthi hi lami sengifuna ukuqala ibusiness lami sengifuna ukuthi hi maybe I enter into South African markets or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumake obeke ixoxalo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela leadership program yekwamanje ke sithake ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlale kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuluka kwaMvangeli uMateyu sahluko sesihlanu indima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa ikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise baloyise badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, lo Nkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ulunga ngumuntu ozitshela ukubana impilo yakhe ingaza kibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni ukwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ubana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde ushiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubandlulula abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathi sikhala manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ungcwatshwe lamuhla emathuneni e-National Heroes Acre. Ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwakubona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilane.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.